Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto 1 kuMfumfu 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukuswelakala kwemali, amafutha epetulo kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo kuqhubekela phambili elizweni.
Amagaraji athela kungela mfutuwele emabhenki lapha amalayini akhona ayisabeka and abantu belayinile benjalo benika ama-$20 akanye belayinile imali yakhona ingekho and abantu kuyabahluluza. Sesibona ngathi sesibuyela sikhona pane sasikhona ngo-008 yabimpile yayinzima sesisondela khonaa.
Rambe ukudabuka phakathi kwebandla le-PDP kungadala umahluko na kumphumela yokhetho oluzayo ikakhulu kumabandla aphikisayo.
I-MDC ekhokhelwa ngumnumzane Morgan Tsvangirai ne-MDC ekhokhelwa nguprofessor Welshman Ncube iwona amacembu amakhulu lawa kamanye okungaba nje kuphela iswayi esisebeni esivele sikade sisithele iswayi.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi labantu elizweni lithi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngenxa yokuswelakala kwemali, amafutha epetulo kanye lokuqonga kwintengo yempahla ezitolo. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi amavinkili engakhuphuli intengo yempahla. Uhulumende uphinde wasungula umthetho wokuthi abathengisa imali ezitaladini ngokungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni baphiwe isigwebo esingafika iminyaka elithumi entolongweni bengabanjwa bethengisa imali okuyikho osokuvamile. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxa lesiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi oqala ngokusichasisela okwenzakala ezitolo.
Uyatofika ngawuthele ikheshi le-US dollar into engakhona iyabe iphansi. Khawule bond uthole ukuthi ibhondi yakhona into engakhona isiphezulu khawukuthi yaswayipha yabeseyathola ukuthi iyayithena yodwa yabeiyenelisa ukuthi belentengo ezintathu ezithiyeneyo kusika ngokuthi yena uphethe imali bani and la abathengisa izimali sebebuyele khonakhwaya ukuthi imali zizore zithengisa ukuthi ngawuthele 300 US abethi hhayi thina ibhondi letha ngabasha kwansukuningae-150 bond so sesukela kwabantu ehlupheni lokuthi bantu bili sebebhizi sebeqanda imali ngendlela ezinye ezajwayelekanga ngenxa yokuthi lizwe lakho alisaqondakalimi
kanjani. Njengoba kufake lowo mthetho wokuthi abantu bazabotshwa, lokhu bethengisa yini imali leyo kumbe sebecatshile abantu njalo lezakhamizi lokhu ezihamba ukuyayithenga le mali?
Abantu ndifuna ukuthi abantu babotshwa bake babotshwa sibilizo lisiphumakale kodwa abantu balekube bhizi estarade beyithenga njalo abantu bonabele ukuthi indlela sebesebenzaa nxa bebotshwa estarade abantu bayazana ahambe ethi hayi ngilale endlini yambuya endaweni engizodinga imali and abantu abasebele ukuthenga imali ngoba uzanake xa ibhenki ingakunika imali umuntu sefuna ukuthi athole i-forex kubafuna i-US dollar ngifuna irandi uzayithatha ngapha ibhenki ingekho so umuntu oselohlupho lokuthi ufuna ukuphumelizeni siya kwenye indawo izakhamizi ziyahamba siyadinga imali asitho into enhle kodwa sizamuthi uhulumene usehlulekileni indawo zomnotho lizo zibambe kuhle so kusenza ukuthi abantu bazinikele ukuthi bona ma bangasinceda ngabe senzo engayisiyo kungane siganele kibo so yilisinto esibalala abanye bala bantwana abafunda outside ezimbabwe bafuna izimali so bahamba bona abantu bayithenga lezo mali eze bancintiseke ungaqhubeka kunje ngibona ungathi hhayi abantu bayagcina besenza into ezingayisiso.
Manje njengoba kuphithizela kunje izakhamizi ziyacabanga yini ukuthi kumele zibhalisele ukuvota?
Ukuvota sibile abantu bananzelela kulenhlanganiso ezinikelezo zama-civil society groupings ziyazama ukunikeza abantu ukuthi bakhuthaze ukuthi bazame ukuyavota njalo kuyamyeza and abantu bananzelela ngalo ukurejista khona barejista sengathi sikobulawa kule ndawo eyodwa ngale famu nokurejista khona abantu futhi bayarejista kakhulu ukuthi bavote kodwa njalo kube ngabanye futhi kakhulu abantu abade ngathi bafuna ukuphehlela ingoba le nkulumo eziningi ukuthi aze zivote eyokozini yakhona ye bayaxabana kulalokhula so abantu sangathi bazimisele abantu abanae kakhulu sefuna ukuthi bareziste bazame labo ukuthi bakhulumisane lolo hulumende ngevoti bamthinte bafake omunye uhulumende ongabancedi.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sixoxelaye ekoBulawayo. Kambe ukudabuka phakathi kwebandla le-PDP okusanda ukwenzakala kungadala umahluko na kumpumela yokhetho oluzayo ikakhulu kumabandla aphikisayo azama ukuvumba umanyano okulwisana lebandla leZANU-PF. Ukuphendula lombuzo sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena othi kusobala ukuthi amabandla alosekelo abalisa i-MDCT, i-MDC kanye leZANU-PF, njalo okwenzakala kwamanye amabandla aphikisa afana le-PDP akusoze kuxegise umanyano we-MDC Alliance ngesikhathi sokhetho.
Ababeki izidingo zabantu beZimbabwe phambili. Esingathi ngamadoda azingele phethe itswayi. Yabona uma uzingele uphethe itswayi, uma kwenzeka ukuthi uyabamba inyamazana, kusho ukuthi uzoqala uyidle wena khona le hlathini ungakezi naye ekhaya. Yikucabanga okufana nalokho-ke esikubona kumaqembu athi ehlukene aphinde ehlukane futhi. Akubasizi abantu beZimbabwe, akulethi isombululo esidingwa ngabantu beZimbabwe.
Amanye amalunga e-PDP abevele engabameli bendawo ezithile edalele ephalamende abafuna ukubavotela laba abanyeke bahamba labo ngale bese kuthathela amavoti ama-MDC lawa amanye amakhulu.
Uma i-MDC Alliance izohambisa kungabi khona ingxabano ezovela ngabantu bebanga ukumela izindawo lezi izigaba lezi zama-constituents, sizabona i-MDC iphuma phambili lolumbimbi lusiya kubantu ngomlayezo owodwa, umlayezo oqinileyo. Kungaba kuncane abangakuzuza be-PDP uma bengasabanga ingxenye yalolumbimbi.
I-PDP ingabambana lebandla leli elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru-ke.
Ibandla likaMjuru njengobani asikaboni ngeqiniso lonke ukuthi likangakanani. Njalo ukusebenza kwalo lokho kukhona manje ngabe selizuze kangakanani na ukulandelwa ngabantu beZimbabwe. Indawo esibona ungathi icembu likaMjuru lingaba namandla khona indaba zemashonaland, west, central, east, indawo ezinjalo. Kodwa akusho ukuthi leyo ndawo yiZimbabwe yonke, futhi akusho ukuthi bazobe khonya bebodwa kulezo ndawo, ngoba yilapho futhi esisabona khona iZANU-PF ingathi isenalo udokoza. Kanti futhi nayo MDCT uma kufika amavoti siyasibona ukuthi iyavuna nayo kulezo ndawo. Amavoti amaningi azathathwa nguMjuru yila avele ekuZANU-PF. Asimboni uMjuru engalimaza i-MDC Alliance, ngakho uzokuba nomthelela kakhulu ukuthi benze mhlawumbe i-alliance noMjuru.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Kweziphathelane nemaphandleni silengxoxo lowaye ngummeli wetsholotsho edalele Senate umnumzana Believe Gawule engowebandla leZANU-PF esichasisela ngemizamo eyenziwa izakhamizi ukuvuselela uhlelo lokuthuthukisa isigaba olwe campfire.
Lwaluvele lujongene uhlelo lolo, lwalujonge ukuphakamisa izigaba lunothise izigaba lezo lapho kulezinyamazana khona. Iy'nyamazana lezi izolo lokhu zezilimazela kuphela abantu izinto ezidlela abantu amabele, abantu bengabulelwa lutho yizo. Sifuwe zabantu zingaphatheki kuhle ngezinyamazana lezi ziphakathi kwabantu. Ngokunjalo-ke kwasekusungulwa uhlelo lokuthi abantu abahlala lezi nyamazana lezi zithi zingathengiswa iy'nyamazana lezi zilethe imali ezigabeni zithuthukise izigaba zenezwe lapho kulezinyamazana khona. Kwakhiwe izikolo, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe imigodi yamanzi abantu bathole khona amanzi okunatha, kwakhiwe amakliniki, kwakhiwe yonke into enjenganaleyo, kulethe intuthuko ezigabeni. Kuthi lanxa abantu izilwane zathe zadla inkomo abantu babuyiselwe futhi babhadalwe, bakhompasethwe abantu babuyele esimeni kade bekuso sona. Kodwa into le kade ngaseyenzakali kade tuluyayijekwe ngabanye abantu abathile sebezenzela into abayifunayo abantu bengasela mandla ezigabeni. Sikulubuyisela sinike abantu bebelamandla babelekutsho ukuthi bafuna kwenziweni ngemali zabo, bafuna kwenziwe langabe udingakala umuntu onguye abantu ababazozingela ezinyamazana lezi. Abantu babelamandla ukuthi batsho ukuthi hayi thina lesi sifuna lo muntu ngasebenzelayo kuhle kumbe lwana kasemfuni, abantu bakhululeke ngokwenza njalo.
Elijonge ukuthuthukisa esigabeni yiziphi indlela?
abantu bayazikhethela sithandekile ukuthi ngokuthi ngama-wadi ngathi ngitsho njalo. Xa kungamanzi sebebona ukuthi abe sebeqala ngohlelo lwamanzi. Njalo imali zakhona ziyabe zingaziningi kakhulu sithandekile ukuthi zingakhava inhlelo zonke. Kodwa sebeyaqala ngakhona okuqakathekileyo ngaleso sikhathi abaya kuye kubonile kuqakathekile.
Ngobani abaphatheka kulolu hlelo njalo lina lingena kulo njengobani?
Lokhu kwenziwa izakhamizi zetsholotsho akula mbangazwe phakathi sithandekile. Mina ngingena kilo uhlelo lolu. Ngingomunye ezakhamuzi zetsholotsho engingazivala ngithi senior citizen yetsholotsho. Luhlelo oluphathwa izinkokheli ezikhona ezigabeni njengezinduna labalisa ama-councillors ayiwo amele abantu emawadini nama-campfire committees akhethwayo ngabantu ayiwo aphethe lolu hlelo esenzela abantu ezigabeni.
Lo ngumnumzana Philip Gawule owayengummeli wetsholotsho edalele Senate njalo eyisiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxelaye esetsholotsho. I-Studio 7 ilokhu iphakathi kwemizamo yokuxoxisana lekhansili yetsholotsho ukuze sizwe umbono wayo ngalolu daba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lokhulakhwashe Hove oligqwetha eHarare siphatha udaba mayelana ngendaba ye-social media. Uhulumeni weZimbabwe usethethisile wathi ithuba likhona lokuthi bangavala i-social media ngempela ngenxa yokuthi bona babona ngani indaba ezitholakala ebulenjini kungamanga njalo kwenza ukuthi inotho yelizwe ibhidlike. Masizwe-ke ukuthi igqwetha lethu litheni ngalokho.
Uhulumende weZimbabwe galawo amandla okuvala i-social media owathesi engabe zama ukufunda ukuthi kwenziwa njani ngoba siyazi ukuthi uhulumende wethu lobudlelwano obuseduze lamazwe anjengeChina, lawo Iraq, lawo Iran, lapho uhulumende balezo zizwe asebekwanise khona baphumelela ekuvaleni i-social media le-internet. Okwathesi uhulumende wethu abe esafundela besalungiselela njengama-parts of amalungiselelo ama-elections next year. Okwakathesi uhulumende akwenzayo yikufaka imbiko eyethusela abantu ukuthi beqaphele ngoba abakwenza ku-social media, kubo-Facebook, kubo-WhatsApp, kungaba bophisa kumbe kungaba ngenisa ezinkingeni lomthetho. Kodwa kasilawo futhi umthetho obhaliweyo okwakathesi obhala kumbe ovala khonokho uhulumende azama ukuvala.
Awungitsheleke mnumzane, ngombono wakho ungathi lokho kuyisiluleko na sokuphulwa kwamalungelo abantu eZimbabwe, ikakhulukazi ilungelo lokukhuluma, umbono wakho esingathi ngesiNgisi i-freedom of speech and expression?
Yeah. Ikuyephula sibili ngoba akula, njengoba ngisitsho, kakula mthetho opha uhulumende amandla okuthi ethusele abantu ngendlela ayethusela ngayo. Isisekelo selizwe lethu okuthiwa yi-constitution yesilungu ikhuluma okusobala ukuthi abantu bonke balalo lokuthi bekhulume lokho okuphakathi kwabo kumbe bekhulume bengesabi, okuthiwa yi-freedom of expression yesilungu. Kodwa uhulumende simbona sezama ukunciphisa indlela abantu abakhulumisana ngayo nxa besebenzisa indaba ze-internet.
Okay. Njengesizalwane seZimbabwe esiphile eHarare, did you personally feel i-pressure yokuthenga izinto ngokushesha esingathi ngesiNgisi i-panic buying?
I-pressure yokuthenga izinto yayikhona ngoba vele izinto ziyashoda, izinto kazikho as we speak, akula lutho emashop. Uhulumende yena ufuna ukwenza ingathi abantu bathengiswa ukuthi i-social media yayisikufaka, kodwa iqiniso ukuthi ezitolo intengo zazikhwela phose kwezinye izikhathi kabili ngosuku. So i-problem kumbe uhlupho olwaba khona ukuthi abantu basebetshelana ngokukhwela kwentengo kungendlela ze-WhatsApp, ngendlela ze-Facebook. So kwakusiba sobala ukuthi ngumumo owenzakalayo and khonokhuyana ukuthi umumo lo ube segcekeni ube sobala, yikho okwayenza uhulumende engajabuli ngokusetshenziswa kwe-social media kuleyo ndawo.
Okay mnumzane, wathi ngikubuza umbuzo wami wokugcina bese sigqiba uhlelo. Wena njengomuntu ophile eHarare, ubona ngani ukuqhubekela phambili kokubhidlika kwenotho yethu ngaba yi-consequence of i-fake news ngasebulenjini njengalokho kushiwa ngumnumzane Patrick Chinamasa?
Hayi, ukudilika komkhonomi wethu weZimbabwe kwenziwa ngamapolicy kumbe namacebo angaqondanga. Umzekeliso odwa yikungenisa ama-bond notes okungasimali. Endikathesi sesikubona ukuthi ingozi yokungenisa imali enjalo kuyini, ngoba kathesi leyo mali abayingenisayo ama-bond notes kathesi seluzile ivali. Kwezinye indawo idola elilodwa le-America selithenga ama-bond notes funa ayi-dollar 60 kumbe ayi-dollar 70. So angithi uyabona ukuthi vele izinto zakhona sezehlukene, and i-social media is just there ukuthi abantu bekwanise ukushare ama-messages about what's happening.
Hayi, khula kwashe, ngiyabonga kakhulu Mnumzane, bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Hayi, kulungile mfosi.
Hayi, balaleli lizwi indaba ekhona. Lapha bengixoxa lo khula kwashe hobe oligqetha eHarare. Siphatha udaba mayelana ngendaba ye-social media eZimbabwe. Bafethu, isikhathi sesifikile lokuthi ngilivalelise. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hobe, lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ashonaphi, wona amasiko obekukho.
Kubekela phambili lamhlanje ke ngodaba lwabantwana abazalelwa emazweni bezalwa izizalwane zeZimbabwe. Sele sibone abanye bebiselwe ekhaya nxa sokungani kuyahlupha ukuhlala labo lapha emazweni. Ukuze sihlaziye lolu daba, nginonkosikazi Sakhilelene uMadube ohlala eHaveron kwele Botswana. Omnye njalo silaye njengeviki ephelileyo ngumnumzana Msizi Bhule.
Dube, yazi njengokuba epolisi njengomsebenzi usukunaso unganayo indawo mhlawumbe evumela ukuthi uhlale labantwana busuthola nje isolution yokuthi kungcono ayokhulela ekhaya nabadala abantu abazokwazi ukumkhulisa kahle abanesikhathi sonye. Abantu nabasuke futhi babe nenhliziyo nengqondo ukuthi umama vela kangithandi or ubaba kangithandi, so waye engishiye lokhokho.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke Bhule, khonapho-ke sikubamba umlomo kuze thi siphise lo Madube khonapho ukuthi nxa sumkhiphile umntwana wamhambisa kubogogo kwambana Madube, akutsho ukuthi amakhompyutha asawazi, ama-laptop, into ezinjalo, so kungani kuyahlupha khonokho?
kulezinsuku dube izikolo zemakhaya, ezinye izikolo engizibonayo mina zisekhaya isikhathi eside kulapho kulamakhompyutha, abantwana bayafundiswa amakhompyutha. Ye, ungamkhani ukuthi kulezinye izinto ezibuyayo la ofisa ukuthi umbone, kodwa ngombono wami mina ngikhuliswe ngugogo. Ma usekhaya ulo gogo uyafunda ukuthi njengabantwana abangamankazana ngizafaka kithino amankazana, ugogo uyakufundisa ukuthi umntwana oyinkazana yenzeni, uyavuka ekuseni wenze so senze so. Akwelula kufundisa ukuthi ikusasa sakho kumele ibe kusasa ngokuthi ungumntwana ongumama, umele ube ngumama, ube ngumama wendlu, ube ngumama wakho. So ma ukuthi uhlale etown uye enkunini awusoze ube kwazi, ukukhamaza awusoze ube kwazi, but ma usalalokho kuza kufundisela ukuthi kusasa ma usithi uyathathwa la usibangeli lakho ikhaya, imini ayifanananga, soze uthathe egoli kumbe uthathe etown, uzawuba lomnyama uthathe emakhaya kumbe ibe yinhlanhla uthathe emakhaya. Ma uthathe emakhaya uthiza kunenkulu ubuvele town usuzayihlulela lokuthiwa umgomo wamazwe ukuthi ukhulule lesikhiweni, but ukukhulela esikhiweni lakho singakusuli ngokuthi kulezinsuku into zonke sezitshintshi, but emakhaya amakhompyutha asekhona. Ukukhulu ukhulela ekhaya mna mbona ukuthi kuyasiza ezintweni eziningi, ngoba uzakufunda into eziningi okumele ukuthi njengoba sitshe ukuthi isiko akumelanga sililahle, kakumele ufunde ezinye izinto ezihambelane namasiko ukuthi ukhula njani umntwana oyinkazana, kumele uyenze njani umntwana oyinkazana. Ye, labadala ye bangangikhanuka, kodwa kulesikhathi sokuthi isintu kuyabe kumele sidlale indima yasemntwana oyinkazana.
Yes, kakhulu-ke Madube. Baba Bhule, pho impilo yabantwana abasuswa eGoli, abasuswa eNgilandi langaphi ngaphi sebefiselwe ekhaya iyakuya ngaphi nxa sikhangele sibili ngokuphila kwabo,
especially abantwana ababazalelwa ngaphandle, esethi umntwana esekhulile abeseya emakhaya mhlawumbe ngithi kwela kithi eZimbabwe, uyabona igiphule inkulu kakhulu plazi ngoba sigoqwa sisemanzi. Umntwana kuningi akufundayo esimncane, umntwana akakhohlwa, uyabona. So umntwana usuke naleya culture nempilo ayifundileyo esimncane, leya memory yahlala. So kusenzakala into ezimbili la ma esefika ekhaya, it's either uzothanda impilo yasekhaya of uthi ma eseyithandile yasekhaya uzokukhohlwa le ayifundileyo, ngoba ufike entweni eyithanda. uzofika zonke impilo yasekhaya sekukhumbula kakhulu la akakhona kusuke kuba affect umntwana ke lapho isikhathi esiningi especially ngoba besasebancane kusuke kubahlukumeze kakhulu abantwana okungangokuthi kuba disturb impilo yabo yonke so ngicabanga ukuthi yiyo ke iproblem enkulu
siyakuzwa ke Madube uvala ngamafutshane mama
yaba abantwana sibakhuliseni sibakhulisa ngendlela ezijiniwe abanye sibakhulisa emakhaya abanye sibakhulisa emadolobheni but engakutsho kuphela ukuthi abadala sifunde umuntu isigogo siyagoqa sisemanzi esetown noma esedolobheni uzama ukuthi umgoqe umtshengise into e-right le-wrong umfundisa amasiko akhe umfundisa imvelaphi yakhe abekwazi ukuthi umuntu omdala ngumuntu omdala njalo umuntu ba umuntu ngabantu ngiyabonga
siyabonga kakhulu ke Madube lapho ke besikhuluma ke lo nkosikazi sakhilelene uMadube phela ukhona ngale eHaveron kwele Botswana kuzobuya ke ubaba uMsizi Bhule ukhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa olivalise moyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilani
ube ukhona izulu akuse ziwa we mama sibuye
siyabonga Gibbs Luyalandela uhlelo oluphathelane lezokholo silonto ngamili inkomo we Studio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Niyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Bengikhangele intshumayelo uJesu ayilethayo kuMarko chapter 4, verse ka 3 siyaphansi. Into esiphathekileyo isifundo asinika sona ikuthi umbuzo oqakathekileyo okuthi uzwa njani ilizwi likaNkulunkulu njalo ulivumela ukuthi lisebenze njani empilweni yakho. Waletha indaba eyomhlanyeli umlimi umuntu owayehlanyela imbewu yakhe uthi yena eyinye leyo mbewu yawela eceleni endleleni okuhamba khona abantu beza izinyoni zafika zayidla zayiqeda eyinye yakwela ke phezu komhlabathi oyisikwagwa okulamati amaningi yakhula yaphinda yafa masinya eyinye ke yasiwela phakathi kwameva yathi isikhulile leyo mbewu ameva abe iminya yagcina isife siphela khonapho eyinye ke yafela emhlabathini omuhle ukuthi yaba le mbewu eneni eyaphumayo khonapho yaphuma le mbewu edlula ithumi lantathu yaphuma le mbewu eyinkulungwane kutho ukuthi ngapha yayingena emhlabathini omuhle siyalazelela ukuthi lapho uJesu wayekhuluma ngokuthi indlela esizwa ngayo ilizwi likaNkulunkulu iyayenza ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lisikhulise likhule phakathi kwempilo zethu lisincede kuyenze lihle lihle lingasincedi ngalutho okokuqala singakhangela umuntu wokuqala kutho ukuthi lapha wonke umuntu ongilaleleyo ungena la phakathi kwemhlangothi lezo abantu bokuqala kula bantu abathi nxa besizwa ilizwi likaNkulunkulu bafanana njengembewu ewele emdleleni yadliwa zinyoni kuthi ukuthi omunye umuntu uyalalela ilizwi alichaye ndiva yethi ah mina phila ninandaba lalo ngizaqhubekela phambili ngempilo yami ilizwi leyana lihleze limncede lutho okwesibili sinanzelela ukuthi kuba le mbewu le eyawela phezulu komhlabathi oyisikwakwa ogcwele amatshe le mbewu ifanana njengomuntu othatha ilizwi likaNkulunkulu elijabulela kodwa engathathi isikhathi sokuthi alifunde kuhle engathathi isikhathi sokuthi abe nesikhathi esiningi ezindla ngalelo lizwi ngenxa yalokhu-ke impande zakhe phakathi kwelizwi likaNkulunkulu ziba zincane uyahamba nje isikhathi esilutshwana nxa ilanga selitshisa izinto sezinzima alowo muntu uyathiyana lapo okwesithathu mbona kuba leqembu labantu abaningi elokuthi bayezwa ilizwi likaNkulunkulu belithokozelisele kakhulu kodwa indubo sihlaba ukudubeka ukudinga imali ngaphezulu lapho abantu badinga ofuel badinga cooking oil ukuhlukuluzwa yirenti ukuhlukuluzwa
imali esidinga ngokhansili umuntu ecina ethi hayi lizwilela lingincedi ngalutho uyake lamukele ngenjabulo kodwa-ke ukudinga umhlaba ucina usenza ukuthi ilizwiyana lingasebenzi kwezinye isikhathi abane njalo ukuthanda inotho emhlabeni lokuthanda izinto zemhlabeni kwenza ukuba ilizwi likankulunkulu mkali ithaye ndiva ikanti ngizagcina ngomhlabathi wokucina lo ngumhlabathi omuhle umhlabathi ovundileyo okuthi nxa ilizwi likankulunkulu lisiza kuwe hawu liyachaya inala phakathi kwenhliziyo yakho kutho ukuthi kuyavula inkalakatha yenala eyokuthi lokho okuhlanyelwe nguNkulunkulu siyabona nxa umuntu sekuvuna sekukuteni
kuyiphethe mfundisi
sibonge kakhulu sihangazela abalaleli bezu namhlanje baba egama likajesu ukuba izwi lakho lizangena phakathi kwenhliziyo ezivundileyo ezizaba neziphelo sithandazele ukuba izwi lakho Nkulunkulu libe neziphelo ezimangalisayo phakathi kwabalaleli bethu abalalela linkonzo lalapho nxa besiyezinkonzweni zabo ezehlukeneyo babuthise ilizwi likaNkulunkulu likhule phakathi kwabo egama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu ngiyathemba labalaleli bethu bazakhuthazeka sihlanganeni iviki le elandelayo
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda
umculo kaJays Maravini esithi Ntombe Enhle uyalandela kaJays Maravini esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi yasidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.